isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 15 kuMbimbitho 2018 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sihambe esibhedlela namhla outpatients athola kuvaliwe besicansi sathola usizo lokuthi silatshwe njengezigulane zeZimbabwe kodwa sithole ukuthi hhayi asizakali sacina sibuyele emakhaya kungelasizo.
Ingatsha ezelapha izigulane ezivela emakhaya ngkhaya esibhedlela sempilo le-United Bulawayo Hospitals lazo sezivaliwe ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
Uright sibili ukuthi uchamisa uke waya eHarare Central wayebona ukuthi izinto zime kanjani kodwa uzancedani pho bona bengasidaleli izikhalazo zethu.
Baphonga ukuhamba bekhuluma eParliament kumbe benzeni kodwa thina sithoze sithwele lutho.
Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Nelson Chamisa uke wabhoda ngezibhedlela eHarare namuhla ehlola umumo wabodokotela abakhalala umsebenzi. Okay, nqulo embusweni nyakenye umnumzana Robert Mkabe uthi akamnanzi umongameli Emmerson Mnangagwa njengomongameli welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Okenqulwe embusweni libutho nyakenye umnumzana Robert Mkabe uthi gamnanzi umnumzana Emmerson Mnangagwa njengomongameli welizwe ngoba engene embusweni ngendlela ezingekho emthethweni. Umgabe uthi ulosekelo olumangalisayo elizweni njalo uthi uthukuthele kakhulu ngokususwa kwakhe embusweni. Umgabe wethu le amazwi la namuhla emhlanganweni awenze lentatheli zindaba ikakhulu ezaphandle kwelizwe endlini yakhe eHarare. Intatheli zindaba lezi zigoqela ezomsakazo we-SABC, eze-Sunday Times yakwele South Africa, i-Times of London yakwele Bhilitane kanye leZimbabwe Independent. Umgabe ukulandule ukuthi abantu abatshengisela esitaladeni mhlaka 18 ngolwezi nyakenye ngesikhathi ehluthunelwa umbuso besithi kumele ahambe babe goqela abasekeli bezanu-PF. Uthe abantu laba kwakungabasekeli be-MDC kuphela. Ebuzwa ngodaba lwegugurawundi umgabe uthe akulalutho olubi alwenzayo. Wengeze wathi uhulumende wakhe wathatha amanyathelo okulwisana namalunga ebandla lezaphu ngoba ayegcine izikhali. Umbhuqazo wegugurawundi wabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili. Umgabe ube lomkakhe uGrace emhlanganweni wanamuhla lo. Ababili laba bakulandule ukuthi bangamalunga ebandla eliphikisayo elikhokhelwa ngomnumzana Ambrose Mutiniri. Kodwa umgabe uthe lingaqoqeka leli bandla uzalisekela. Uhlangothi olwelapha izigulane ezelatsha zivela phandle olwe outpatients esibhedlela ezivalisa impilo le-United Bulawayo Hospitals sezivaliwe ngenxa yokukhalala kwabodokotela okuqhubekayo. Kubika ubathabile Masuku.
Isibhedlela se-United Bulawayo Hospitals namhla sivale uhlangothi olwelapha izigulane ezivela phandle kwesibhedlela olwe-outpatients ngenxa yokuthi bekungela odokotela abangakhangela izigulane ezibuya kuleyo ward. Odokotela abaphansi kwenhlanganiso yabo eZimbabwe Hospitals Doctors Association bethule umbiko namhla othi kusasa bazatshengisela isibhedlela esiseHarare esePhareranyathwa Hospital. udokotela Mxolisi Ngwenya isikhulumi senhlanganiso yabo dokotela laba iZHDA njalo engumsekeli womkhokheli wayo utheba lokho besemhlanganweni bexoxisana labameli bakahulumende mayelana lezikhalazo zabo ethi angeke aveza isibanga asebekiso okwamanje ngoba bengakaqedi inkulumo laloba kunjalo izigulane ezihambe esibhedlela se-UBH namhla zithi ziphenduke zilokudana ngoba zingatholanga usizo ku-outpatients ward ebivaliwe unkosikazi zithelo sibanda ngomunye ophenduke esibhedlela engatholanga usizo
Sihambe esibhedlela namhla outpatients sathola kuvaliwe besiqanda sathola usizo lokuthi silatshwe njengezigulane zeZimbabwe kodwa sithole ukuthi hayi asizakali sacela sibuyele emakhaya kungela sizo
esinye njalo isigulane esixoxe le-studio 7 sithi umumo ezibhedlela mubi kakhulu ngoba abantu belokhu besiba lezikwelede zesibhedlela kodwa bengatholi ukwelatshwa bethi kungcono ukuthi bagulele ezindlini unkosikazi Samukele Ncube uyalandisa
Isitrike leso sikhona empilo sasisenza sicaba ukuthi sikhiphe isigulane sethu lati sezigcinela endlini sibe sizikhangelela ngoba kulanto abayitholayo esibhedlela khona ngale udokotela kabuye ukuzobabona ukuthi abanike treatment esabe sikhangelele babe phunguba gcina khona ngale le bill lalo likhwela
abongi abakade bethembise ukukhalala umsebenzi kuqala namuhla abasakwenzanga umongikazi okhethe ukubizwa ngokuthi nguTabeth Dube uthi bayesaba ukuxoxa umsebenzi ngoba abongi abagqiba izifundo abangela umsebenzi bebanengi kakhulu njalo abathembe ukuthi uhulumende lo uzabalalela nxa sebekhalale umsebenzi
thina njengabomongikazi sibona kungcono ukuthi khona siqhubeke ngomsebenzi singaze sastrike ukuze uhulumende ezwe izikhalazo zethu okwenza siyesabe ukustrike ukuthi sibone ngani uhulumende angagcina esesixotsha afake abanye endaweni zethu Ngoba bakhona abanye asebe graduate leyo kodwa lokho bengakaze bathole indawo yokuthi babe ngomongikazi.
I-outpatients ward empilo le-UPH abetshaya umoya engelamuntu osebenzela khona ngitsho labongi. Odokotela abananza izigulane ngodokotela abakhulu abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi kodwa abenelisi ukuthi banakekele wonke umuntu ogulayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje umkhokheli webandla eliphikisayo LMDCT umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abagulayo esibhedlela seHarare Hospital namuhla asebenza amaviki amabili bengelatshwa ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela uGibson Bebe usipha lolu daba
Kube lokuxoxozela kwenjabulo esibhedlela seHarare Hospital abongi bejabulela umnumzana Nelson Chamisa njalo bezama ukuthatha imfanekiso laye ekhuluma lentatheli izindaba ekulesi sibhedlela uChamisa uthe uhulumende kumele akame ukuthona ihamba esithi osomabhuzimusi babuye eZimbabwe yena esehluleka ukubanakekela
they want to be given what they deserve they work for it so government
bafuna imali abayisebenzelayo uhulumende abanike imali yabo uhulumende ngeke ahambe esithi Zimbabwe is open for business esethuleka ukunaka uzulu wakhe
unkosikazi Zukolo Hlebhanda umongikazi uthe abahulumende kawasoze bazihlupha ngokulungisisa umumo wezibhedlela ngoba belabavele belabodokotela babo ababelapha lemuli zabo ngekhaya kumbe ezibhedlela ezizimeleyo
istrikes ile more than tweaks kodwana igovernment kayikayenzi lutho istrikes isetshenziswa njenge-political point Uright sibili ukuthi uChamisa uke waya eHarare Central wayebona ukuthi izinto zime kanjani kodwa uzancedani pho bona bengasidalela isikhalazo sethu
bayapho ngokuhamba bekhulume eParliament kumbe benzeni kodwa thina sithuze sithule lutho njengathi sike sikuma district hospitals akula medicine serious akula ama green needles bona bayasazi ukuthi bayabesenzani ngoba ama private doctors this is for the public bona bayenze lutho
unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi eZimbabwe National Students Union umnumzana Ashifunye uncome okwenziwe uChamisa
ngibonga ngamaya ngaloka kwenzayo ukuthi ahlangane labantu abone ama problems afuna ahlangana labantu each and every day so kuyinto eqhakathekile and for the government ama doctor is site it shows ukuthi into abaziprioritize ikade singakhangela ukuthi iDeem launch must ita iDeem must vote launch ibi launch egweru iyalonja egweru ilonja everywhere ngemali yena leyisebenza but bayehluleka uprioritize into eziqhakathekileyo
ingcitshi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe ungazithuphuka mongameli ngenhlupho zabodokotela kuveza ukuba akalandaba labantu
esikubonayo lapha ukuthi uhulumende weZimbabwe akananzi impila kahle yabantu ngoba nje engalungisisi indubeko ehlangana labodokotela laba abaku strike siyabona into dokotela laba sibele sikhathi esiningi kakhulu beku strike kodwa uhulumende ulokho engalungisisi indubeko zabo lezi abakhala ngazo ukuvakatsha kwamnumzana uChamisa upresident weMDCT sengisela ukuthi yena ngumuntu onakayo impila kahle yabantu njalo ufuna ukuthi etshengise ilizwe lonke ukuthi hatshi njengomkhokheli osakhulayo ujonge ukuthi abantu bonke bethole impila kahle enhle
odokotela sebe namaviki amabili bekhalala umsebenzi befuna ukwengezelwa iholo kanye lokuphathwa kuhle emsebenzini bathi bazaqhubeka bekhalala umsebenzi uhulumende aze alungisise izikhalazo zabo ngimele isitudio sevele ngiseHarare ngiGibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Umsekeli kaSikomichi wamapolisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba sekutaze ukulondolozwa kokuthula wacela njalo intatheli zindaba ukuthi zilobe indaba ngendlela ezingalwisanisa abantu ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ekhuluma lentatheli zindaba kobulawayo eRainbow Hotel emhlanganweni wezifundo zokuzivikela kanye lokuthapha indaba kahle ngesikhathi sokhetho oqoqwe ngabenhlanganiso yeMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe uCharamba uthembise ukuba amapolisa azolondoloza ukuthula ngesikhathi sokhetho belandela imilayo yesisekelo sombuso. Isikhulumeli samapolisa kobulawayo unkosazana Inspector Precious Mango uthi bazasebenza gadalala ukulondoloza ukuthula besebenzisa imithetho yelizwe.
Sizabe sisebenza sonke labathathi bezindaba ukuthi sibone ukuthi ukhetho luhamba kuhle. Thina laba abathatha izindaba sinjengenhlanzi lamanzi. Sisebenza ndawonye and thina sithi nxa abathathi bezindaba besiyathatha izindaba begqoke ama press jacket kwenzela ukuthi amapolisa labantu bebabone kungabi bengahlukuluzwa ngabantu kanye namapolisa.
Intatheli zindaba engumsakazi unkosazana Sibusisiwe Sibanda uthi izifundo abazithole lamuhla zibavule amehlo ngendlela zokuziphatha besebenza ngesikhathi sokhetho.
I-workshop leyi isifundise ukuthi ngaphandle kokuthi size sabele impilo zethu, lathi kuqakathekile ukuthi nxa sifika ezigabeni sazi ukuhlonipha umphakathi, sazi ukuthi siziphathe kanjani. Ngaphandle
evumelana lo Sibanda intatheli zindaba yeSunday News unkosazana Robin Muchetu yena uthi ufunde ngendlela zokuzivikela nxa kungaba lodlakela kumbe bengehlelwa ibunzima.
Thina siyabonga ukuthi imisa isifundise ukuthi nxa singangena engozini njengentatheli sihambe kulama platforms abasitshele wona ukuthi singahamba siyekhuluma sibatshele ukuthi ngithayiwe kumbe bangithrethenile. So siyabonga kakhulu ngento ezinjalo.
umnumzana Divine Dube intatheli zindaba ezimeleyo ekhangela kakhulu ngezebulenjini uthi ufunde ukuthi aphathe njani imichina yakhe yokuthapha indaba lokuvikela ayabe esekuthaphile.
Thole imfundiso yokuthi khona singazivikela njani ikakhulu nxa sisiya ezindaweni eziyingozi lapho mhlawumbe okungaba labantu abangasihlasela ngenxa yomsebenzi wethu, njalo sikhangela ukuvikela imichina yethu esisebenzisayo emsebenzini yethu efana lamafoni kunye le-social media ukuthi khona nxa bekhona mhlawumbe abafisa ukuthi bathole information esiyiphetheyo ngaphandle kwemvume yethu bengenelisi ukukwenza lokho.
Inhlanganiso ye-Media Institute of Southern Africa Zimbabwe eqoqe lomhlangano wezifundo ihle yathatha leli thuba ukwazisa ukuba isisungule uhlelo lokusiza intatheli zindaba lapho sezehlelwe ludubo ngokubathinta ecingweni kunombolo ezithi 078-443-7338 078-443-7338 Ngimele iStudio 7 yiwo Bulawayo, ngingu
Lelo labesifazana sihluzeni bomama lamhlanje sixoxa ngokubekane labesifazana ngesikhathi kusenziwa umhlangano wabo omkhulu konapa eNew York phansi komanyano wamazwe omhlaba owe United Nations. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso zamalungelo oluntu enhlangothini esijiyeneyo zempilo kwele Myanmar sezisole kakhulu sokusenziwa nguhulumende othethe intambo zombuso ekhethwa nguZulu ngemva kweminyaka eminingi lelo lizwe libuswa libutho oseqinisa imithetho evimba umbuso okhululekileyo. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo kwele Syria Syrian Observatory for Human Rights ithi inkulungwane zabantu bakulelo lizwe zibaleke ngobunenge edolobheni leGouta lamhlanje ekuseni ngesikhathi ibutho likahulumende lilwisana kanzima labahlamuki. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ongumgcini sihlalo njalo wenhlanganiso yeSADC ukhangelelwe ukwethekelela eZimbabwe ngomgqibelo lapho azahlangana khona lo mongameli Emmerson Mnangagwa bekhulumisana ngoketho oluzayo. Uhambo lukamnumzana Ramaphosa lulandela olwequla leSADC elifike eZimbabwe ekuqaleni kweviki. Iqula leli lizehlola amalungiselelo okhetho njalo izolo lihlangane leziphathamandla ze-MDC. Umkhokheli we-UNDP laye ufike namuhla ukuzokhulumisana lohulumende ngamalungiselelo okhetho. Umbuzo omkhulu ngothi kambe luzaqhutshwa ngendlela esuthisayo yini lolu khetho njengokuthembisa kukamongameli Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawulele siphatha amandla sebandla le-PDP umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ngithi ke njengamabandla aphikisayo ngikhuluma kakhulu ngikhangele i-MTC Alliance ngokubandla le-PDP sithi thina ke akukabi lo tshintsho osolutshengiselwe nguhulumende ukuthi lolu khetho luzabe lulomehluko kukhetho luka 2013 lokhetho luka 2008 asikaboni mehluko. Okokuqala ke sizwa ke bekhuluma uMnangagwa sibona i-rhetoric ukuthi hayi United Nations izavumela ukubuya Commonwealth kuba liphi ilizwe loba ngubani ofuna ukuthi azobona ukuthi ukhetho luhamba njani uzavunyelwa. Kungamazwi amnandi sikulakha kanye lichukile emlonyeni kodwa ke ithukile la ngikhona ngokwalo lingekho yama benchmarks lawo ke yesebe sokukhangelele kakukayenzakali kodwa kungasenani ke thina njenge-MDC Alliance sesilungiselele ukuthi sizangena ekhethweni sesiredi sesikhethile ozasimela ke ukuthi abe umongameli-ke omnumzakane Nelson Chamisa lokhu-ke sekumgqeke njalo siyayenza ama-rallies siyahamba sikhulumisana nabantu abantu bayathokoza-ke singathi-ke thina-ke ngamafitshane njenge-MDC Alliance sesililungiselele ukhetho sesilindele ukuthi lube khona kodwa-ke sisathi thina-ke akube la ma-reforms-ke athile azayenza lolu khetho lube free and fair wonke umuntu oncintisayo enelisa ukuthi aphumelele kumbe anqotshwe kuhle nje kungenakusola.
Nansi indaba babagawule.
Yebo ndinganele. Heyi kuhle kakhulu ukuthi ngixoxisane lo babazala. Yazi ngiqhubezele lo babazala ndamgwelisa ndinganele. Kodwa kungazenani manele ngitsho. Uyabona into eqondileyo ukuthi obabazala sebajayele ukuhlala bekhala kuphela lanxa into zinjani bahlala bekhala ukukhala kwakhona-ke angikwazi ukuthona engubonayo mina amalungiselelo la akhona awokhetho ubaba omutsha upresident wethu omutsha uMnangagwa ukhulume kuhle wathi ufuna kube lo khetho olukhululekileyo kwele Zimbabwe ukwenzela ukuthi sakhele phezu kwalo ukhetho lolu oluhle ekutheni sivuselele ilizwe ubaba uMnangagwa uhlelo lwakhe lokuthi avuselele umkhonomi welizwe ilizwe libuyele libe ngcono ukwedlula izolo kade wathi likhogona izolo uthi yena ubaba uMnangagwa ufuna sithole sisemuva kweminyaka ethile shiwo ngamanye amazwe funa ukuthi sesigijile siyathola amazwelana siphinde siwadlulile sibe phambili sihambe ngesiqubu ngokunjalo ukhetho oluhlambulukileyo ukhetho olucelekileyo ukhetho oluhle ukhetho lokuthi wonke umuntu uyabe ekhululekile ekhetha yikokuthiwa yikukhetha okuzabe kukhona lo nyaka lokho okuzayenza ukuthi nabantu ababeya bezokhangela bezohlola bazakutsho sebesithi ukuthi hhayi ukhetho lwane belukhululekile izinto zonke sezilukile voters roll entsha sesiphumile kuliyane endala angazi ukuthi okufunakalayo kunye kungaba kuyini amalungiselelwana la ombethi kwenzayo abantu bakhankatha nje bekhululekile andazwa ngizwa ukuthi omunye umuntu owathi wavuta into besenza umhlangano wale bahlaselwa kumbe bayenzani bazenzela bona be-MDC abe-alliance bazenzela imihlangano bekhululekile mina njengamatsholotsho ngale sibabona bezikholisela nje bezihambela bezidlinyama zabo besenza imidlalo yemithi imihlangano yabo bekhululekile abantu benkosi asivumeni bakithi ukuthi ngelinye ilanga izinto ngazithe zatshombuluka zaba ngcono kuthi hhayi ibhanti lelilithe nyishe kwakathesi
uthi okuhle kuyabukwa ubaba uGawule Ndlovu.
Isintu sithi sona izenzo kungemazwi. UMnangagwa amazwi amnandi bakithi uyakhuluma. Umfanyana kamugawule amazwi amnandi uyakhuluma. Kodwa thina sithi izenzo akube yizo ezibonakalayo. Lokho kwangenaka uMnangagwa i-economy iyaphansi, izinto ziyadura ezitolo kusiyaphambili. Yena lokho ekhuluma ilanguage emnandi kodwa okwenzakala ku-ground kuyabe kungayisikho khona lokho. I-ZANU-PF ithi yehlulekile. UMnangagwa abe kusystem ye-ZANU-PF kusukela ngo-1980 engumminista wazwa kuba nguvice president kwaze kwaba lekhuwa aba nguprezident kodwa kakunalutho oluhle esibonayo olubambekayo lwenziwa libandla le-ZANU-PF. Kwakukhanya abantu bekhululekile ukukhankasa kakukhanya ama-observers lawo-monitors ebuya elizweni singaboni abesadakhe kuphela asibone njalo lo-European Union asibone wonke umuntu akhululeke abuye azobona ukuthi kambelo lukhululekile na yikho esikukhangeleleyo yikho esifisa kwenzakale hathi nje ukuthi babethatha ngomunye bathi hhayi sifuna kube lokuthula sifuna i-investment khona lidinga i-investment after 37 years na yiwumbuzo omkhulu esibabuza wona abantu be-ZANU-PF.
Kuphendule khonapho baba uGawule ngamafitshane uyiqibe
ukudiliza kulula kodwa ukwakha kuthatha isikhathi bakithi mayuyu uMnangagwa wayishiwo obekhokhela obekhokhela umgabe ma umlando engawunikwa uMnangagwa kodwa umlando wawunikwe lo wayekhokhela ngalezo zikhathi kuqala babethi bafuna ukukhipha umgabe abasaphathanga lutho babazala bephethe izandla kathesi.
Umnumzana Belief Gawule ngoebandla le-ZANU-PF ubexoxa endawonye lomnumzana Edwin Ndlovu owebandla le-PDP. Ngesizwe yamazwi yaveza imbono karhulumente weMelika.
Umongameli Donald Trump usevumile ukuthi uzahlangana lomongameli we-North Korea umnumzana Kim Jong-un. Lokhu kwethulwe ngumnumzana Chung Eyong wakwele South Korea, oncome okwenziwa nguTrump othi ulakho ukuthwalisa nzima ilizwe leNorth Korea lingaqhubekela phambili lilolonga izikhali zenyuklia. UTrump engahlangana loKim Jong-un, lokhu kuzaba ngokuqala ukuthi umongameli wakwele Melika enze umhlangano lomongameli weNorth Korea. UChung ongumcebisi kakhulumende wakwele South Korea wenze umhlangano loKim Jong-un ngonhlolanja ePyongyang. Utshele intatheli zindaba ukuthi uKim uzimisele ukumisa uhlelo lokulolonga izikhali zenyuklia nxa ilizwe leMelika lifisa ukukhuluma laye. UChung uthe uKim unanzelela kakhulu ukuqakatheka kokulolongwa kwamabutho eSouth Korea laweMelika duzani lelizwe lakhe. Umnumzana Mike Pence, umsekeli kaTrump, uthe okwenziwa nguKim kutshengisa ukuthi uTrump usetshaye kwazwela kuKim osefuna ukuthi bakhulumisane ngezikhali zenyuklia. UPence uthe okwenziwa lilizwe leNorth Korea akuguqulanga indlela ilizwe leMelika elidlelana ngayo lelizwe leNorth Korea. Uthe zizaqhubekela phambili izijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe leNorth Korea. UPence uthe ilizwe leNorth Korea kumele liveze indlela yokumisa ukulolonga izikhali zenyuklia uTrump engakahleli phansi loKim. Unkosikazi Sarah Sanders, isikhulumeli sikaTrump, uthe umongameli wakwele Melika kasoze aqalise ukukhulumisana loKim kungaphumi mceke ukuthi uKim useyekela ukulolonga izikhali zenyuklia. Uthe okungenza ukuthi ababili laba bahlangane yikuthi uKim avumele ukuthi kube labantu abangethekelela indawo lapho okulolongwa khona izikhali lezi. Uthe umhlaba wonke jikelele ungajabula nxa ilizwe leNorth Korea lingamisa uhlelo lokulolonga izikhali zenyuklia.
Amazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, umqeqeshi weHighlanders uMatinda Ndlovu sekhuthaze abalandeli baleli qembu ukuthi baze ngobuningi bazisekela ibandla emdlalweni walo walonyaka wePremier Soccer League. Kubika uJoseph Njanje.
Imidlalo yonyaka isigaba seCastle Premier Soccer League ikhangelele ukuqala kulimpela viki, njalo iqembu leHighlanders lihlele ukuba lidibane leqembu lebutho lesizwe leBlack Rhinos ngesonto enkundleni eBapa Fields. Ephendula intatheli zindaba zemidlalo ngemva kokubuzwa ukuba kuyini akwaziyo ngeqembu leBlack Rhinos, uMatinda uthe yena okuqakathekileyo yikuba yena labafana bakhe babumbe amasu ukuba bedlale njani ngesonto, ngoba bevele bengeke bebekwazi lutho ngeqembu lezivakatshi njengoba nje isizini isanda kuqala. UNdlovu uthe nxa kulendingeko bazaguqula indlela abazadlala ngayo sekuphele ihlandla lakuqala lomdlalo, ngoba lapho yikho ababe sebebone khona ukuba iqembu leRhinos lidlala njani. Lo mqeqeshi uthe yena uqakathekileyo yikuba abantu bengakhohlwa ukuba uhlelo lokuphendukisa isiko leqembu leHighlanders ngolweminyaka emithathu, njalo uqakathekileyo okwakathesi yikuba iqembu lakhe lidlale ngendlela ebukekayo. UNdlovu ukhuthaze abalandeli beqembu leHighlanders ukuba babuye ngokuningi babo ukuzobukela iqembu lakhe ukuze baphe abadlali amadlabuzane.
Ama-supporters bona abuya ngokuningi babo bona manje bezosupport i-team yabo. There will be that extra man, because the response of the supporters when these boys are playing also tells and also gives ama players.
Imidlalo izaqala ngomgqibelo lapho iqembu leChicken Inn lizemukela khona eleDynamo senkundleni eBapa Fields, eleNitroud lizemukela eleMutare City ngaseMandava, eleNkezi Platinum lizadlala leHerentals ngaseBaobab, eleZPC Kariba lizadibana leFC Platinum ngaseNational Sports Stadium, eleYata lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseRuvaro, kuthi iBulawayo City izangqikelana leChapungo ngaseLuveve. Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu leCape United lizadlala leHarare City ngaseNational Sports Stadium, kuthi eleJapan Mine lizadibana leTriangle ngaseMandava. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Peta izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Okengqulwe embusweni libutho nyakenye umnumzana Robert Mgabe uthi akamnanzi umnumzana Emerson Mnangagwa njengomongameli weZimbabwe ngoba engene ngendlela ezingekho emthethweni. Umkabe uyakulandula njalo ukuthi kukhona ukuphambanisayo ngombhuqazwe wegugura hundi. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kuyaqhubeka njalo izigulane ezivela phandle aziselatshwa empilo lase-United Bulawayo Hospitals. Kwanelo kwamanje olibalelisayo ngentungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.